Umthetho andaba wawuphe ophenya icala umnumzana Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Gift Ostalos Ziva, umsekeli wesikhulumi sebandla le-CCC njalo emela ithabalala phelandaba edale lephalamende, wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayechayela bani ucingo. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchasisa ngokwenzakale namhlanje ngecala leli.
So namhla uqalisileyo ye-criminal inquiry yiyo eqalisileyo. Isithethi siyabiza ama-witnesses awo angu-2 sukusele i-witness eli-1 umntakacomplainant. So imatter i-postponed to the 17th of November ngoba kathesi uyabhala ama-exam umntwana wesikolo. Elesibili liyabuya mhla ka-1 November for allocation of a trial date and sizanikwa ama-state papers. So mhla ka-1 November
usiziba wetheswa elinye njalo icala elehlukileyo elokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos elilokhe lisaphenywa. Umamangala kucala lokudatshulwa kwamagwaliba okhetho uMamoyo utshele idale ukuba loba ubufakazi abuphileyo bungahambelani lecala alethesa amalunga e-CCC amalungelo akhe ephulwa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Zodwa Moyo uthi uyamangala ukuba ibizo lakhe likhona kungwalo zedale zamapholisa kodwa kakho kungwalo ezimbophisayo ecaleni lokuthethisa uMamoyo.
Vele ngiyamangala nxa kuthiwa kubizwa ibizo mina ngazange kwenziwe njengalokhu ngoba lapho loba kwenzakala akangizwa abantu abahlabela ngomlomo ngoba kwakuhlabela iredio. Iredio le yayihlabela mina ngokufika kwami ngakubona ukuthi vele sasingasekho le street ngishoneso ngiyamangala nxa ngivunyiswa kulelo vizo futhi igama lami ukuthi ngenziwe ngangikwazi.
Amalunga edale lephalamende amabili awe-CCC usiziba lomnumzana Sarenda Kopoikulu omela ibulawa ye-Central edale lephalamende lamakhansila abalisa u-Elderman Ernest Rafamoyo, uTendai Masocha, ukhansila ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokhansila ka-Ward 13 uLovewell Mwindwe babotshwe kumaviki asanda kwedlula amapholisa esithi badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo. Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho esithi umela i-CCC kodwa leli bandla lithi alimazi. Omunye umamangala kumacala abasolwa laba ngunkosazana Sibongile Ndlovu lomntwana ophakathi kokuloba imihloliso. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.